o e Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili kuNkwenkwezi 2019 ngothungamela inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu sekuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni yaHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedizela abantu.
Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele eziyindlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle, kanye lokunye okushiyashiyeneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate, akumelanga njengelizwe siloke siloke sikhangelele ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwathola kuCaribbean.
Uzulu usola ukusilela kwamagetsi elizweni njalo uthi uhulumende kuthathe amanyathelo okulungisisa lumumo. Abantu baxwayisa ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa kwabantu imililo evaswayo ukuze bakhudumale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa njalo kwabulawa amafastela ekhemisi yako QV etholakala esitaladeni sikaNkwame Nkrumah lo Angwa Street. Abathengisela esitaladeni bebejikijela amapholisa ngamatshe kuthi amapholisa wona ebehlasela ngezamboko lentuthu ehitshayo itiye gas. Elinye ipholisa libikwa lihwatshe uvolovolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba amapholisa ezame ukuhlenga omunye osomabhizimusi obikwa ebethunjwe ngabanye babathengisela esitaladeni laba. Kodwa abathengisela esitaladeni bayakulandula lokho besithi amapholisa yiwo abahlasele ngaphandle kwesizathu. Sixhume olwela amalungelo oluntu eHarare umnumzana Charles Inyoni yena othi ukuhlaselwa kwabathengisela esitaladeni ngamapholisa sokuyinsakavukela.
Lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedubula abantu. Iviki edlulileyo kwadubulwa abantu balimala namuhla nje kubhihlize impahla kwalimala njalo abantu. Vele sekuyinto abajayileyo ukuyenza nsuku zonke eyokuthi bagijimisana namavenda. Lapho amavenda nje ngabantu nje abadingayo ukuthi baphilise imuli zabo nezithi ngisela nje lengaxabananga lomuntu kodwa ke sibona amapholisa nje ekhanya ekuthunywa nje ukuthi abuye kuzolisa uzo.
Inkinga ingaphi kahle kahle kuyabe kubangwani?
Inkinga ikuhulumende ukuthi uhulumende kakwazi into ayenzayo ngoba uhulumende wathi kulento okuthiwa i-indigenization lapho athi khona ngokuba abantu babe ngamavenda useyenza i-indigenization. Kathesi abantu sebe ngamavenda uyajika njalo ukuthi futhi hayi kasafuni ukuthi abantu babe ngamavenda. Uthi sekufuna abantu basuke lapha edorobheni bayiphikisela ngaphandle kwedorobha. Khona lokho kuyinto nje ehluphayo ngoba lapho kumele bayiphikisela khona akulungiswanga lutho, akulamathuluzi, akulamanzi, akulani njalo kukhatshana kuphela lalapha ama customer abo khona ngoba nxa ungumuntu osebenzayo edropheni osuchayisile ntambama ufuna ukuthenga amatamatisi ethu endlini into ehluphayo ukuthi utholakale usugadana lemthova usiya phandle lebe edropheni ngaphandle kwedrobhu usuyagiza amatamatisi usugada futhi uyetrawul ukuthi uzogada usiya endlini so bona amavenda basendaweni lapho abathola khona ukuthi ama-customer abo siwa lapha akhona njalo khona ngokwakho ukuthi bebegijimiswa emgwaqweni kodwa bona bengabantu ababhadalayo ku-council yinto nje ehluphayo ukuthi kathi sobabhadalelani ku-council nxa lisele bachotshwa emgwaqweni ngoba ukubhadala ku-council kutho ukuthi liyarecognisa ukuthi basemthethweni njalo liyabapha ama-license ukuthi bayezidingisela emgwaqweni into okumele liyenze ukuthi libalingiselele ama-toilethi njalo libaphe namanzi okuthi basebenzise kodwa uhulumende lokho nje kakwenzi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare. Ukucitshwa kwamagetsi insuku zonke inkampani yezesa sokucunule abantu abaningi abathi uhulumende kumele aphange alungisise lolu dubo. Izesa ithi ukwehla kwamandla kwamanzi edamu leKaripa lapho kulesitiche esiphehlwa khona ugetsi kanye lokusilela kwedola leMelika elokuthenga lawo magetsi kwamanye amazwe ngokunye okubangela ukusilela kwamagetsi elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lincazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisekunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eKaribha ukuze anele ilizwe kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idola leMelika liqhubeka liselakala elizweni okuveza ukuba kuzake kudonse isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leKaribha esithi lokhu kuza kwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the reason primarily why we are experiencing that shit because the water level is quite
generous. Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leKaribha selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abasithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane.
Kodwa ingcithi bezomnotho zithi eZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elitshisa ngokwaneleyo ukuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe silokhu esikhangelela ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwathola kuKaribha.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezelela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seKaribha kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende wala ethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Umnumzana akhumbula siziva oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana nebulawayo leHarare Power Station kodwa kusele lenkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo obubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Isimo esiyiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station lebulawayo Power Station sezizidala. Kwakumele anelise ukuthi zakhiwe utsha wenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emafekithali osokubangela ukuthi izisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe, umnumzana Wellington Takavarasha, uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ama-miners asedubeke kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona, abagayisi abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idiesel. Idiesel yana liyabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezeleke.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana ne-South Africa leMozambique, kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwelede zayo. Lawo mazwe asefuna imbadalo kuqala andubana aphele unkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwelede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydro Electrica Dikabaru Basa yase-Mozambique. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangelezisa ukuthi ehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Mina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweleti zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweleti aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika owe Interbank Foreign Exchange Market, amankampani afana lezesa akhangelwe ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ekulenjini yeTwitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa awukuthi sokumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olutsha asechodozwe ngabanye kubandla leZANU-PF abathi uChamisa uyaziphuphela. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChiredzi izolo, umnumzana Chamisa uthe ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ngokunjalo uthe kumele kubunjwe uhulumende ozavusa okwesikhatshana we-Transitional Authority ezame ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo andubana kwenziwe ukhetho olutsha. UChamisa wengeze wathi uMnangagwa kumele akhulumisane laye ngoba kunguye yena Chamisa olesisombululo kunkinga zonke ezikhona. Ebuzwa ukuthi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngubani, umnumzana Chamisa uthe kumele zikhokhelwe ngumuntu ohloniphekayo ofana lwake waba ngumongameli weleSouth Africa, umnumzana Kgalema Motlanthe. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi asikho isidingo sokubumba uhulumende omutsha ngoba uhulumende okhona enguhulumende owakhethwa ngabantu njalo esenza umsebenzi wakhe kakuhle.
Singakhohlwa ukuthi umthuli, ijaka lakomthuli, ingcitshi engumthuli, isikhwica mfundo singumthuli, sithe sona austerity for prosperity. Asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima, wakujoloka umthuli kodwa phambili ngale sibayehla sesihla umehlo ohamba. And sokufika khona pana ebangeni belani mane ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani. Kulo muntu oyetengisayo umthuli tena uzangeniswa imali ekanye 500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona, kuhambe kuhambe. Ama-sabotoas la kade zile sebenza nalaba abantu aza kuma eceleni abukele isitimela sihamba kahle. Asilindeli sibone izinto zezinzima kodwa into zizalunga. Ngithi abantu bengalaleli kukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye. Abantu abakhohlisa abantu labo Tshamisa bazama ukuthi bakhohlise abantu ngendlela aba-disparate ngayo nangendlela futhi uTshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu leyinto yenze bengalayo. Ayisikho lokho. Kati iba baphethe amakhiye okulungisa economy bathi wabani. Kati abantu abakhethile ukuthi into yonke engalathi Tshamisa phakathi angeke ihambe. Yikho abakhulu engavuke efile kusasa kuthi ukuthi yonke into izakuma. Akula into enjalo. Izinto zonke ziyahamba. Yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu. Ikhulumende lokhu akayihluleki asinikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade vele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba njengiyo.
Isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathole nzima, abantu bayakhala ngokusilela kwemali, ukudula kwezinto, intengo iqansa, iqonga mahlayana, akuphileke elizweni, batho njalo abantu.
Mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani, ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi uMnangagwa uyayazi into ayenzayo. uMnangagwa uyayazi into enje njalo, lento ayindongileyo uyayazi ukuthi njalo uMnangagwa kafuna ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolu lwabakile. Kodwa udubo lolu lwadalwa izolo lokhu. Okwakathesi kumnangagwa kade esemadaka njengabomthuli esithi hayi madoda into liba koma kodwa kuphinde kulunge. Umuntu ophilisana nakhulu kokukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa, ngumuntu ojonga ukuthi
umnumzana Belief Kaule ngoebandla elibusayo eleZanu PF. Sixhume njalo isikhulumeli sikaTshamisa uDokotela Nkululeko Sibanda, sambuza ukuthi ngubani kahle kahle omele abe khona kuhulumende lo abakhuluma ngaye.
Ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani, ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi. Ngibone ngani inkulumo kaPresident uTshamisa leyi imelane lokuthi ngemvana kokuthatho njalo usevele owatho wathi kule ndaba ezihlanu ezimele zihlaziye zilungise ukwenzela ukuthi lezi liqhube phambili. Uhulumende lo sebe nguhulumende okhangelela ukuthi ulungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha.
Yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo?
Ezinhlanu lezi zithi uPresident Tshamisa uthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo, njalo kukhangela indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe. Sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesikelo sombuso welizwe esika-2013. Bese ukhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy ikuphi, ngemva kwalokho sesikhangela ukulisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele.
Kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo, yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo, lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende?
Okuqakathekileyo kuPresident Tshamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe. Ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kaPresident Tshamisa kumbe labantu khonokho ngibona ngani kungaba into ezenzakala. Ngibone ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe singaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushisha obufana bukaPresident uNelson Tshamisa.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Tshamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Ukukhankasela usekelo kukhetho lwakwele Malawi oluza kwenziwa kusasa kugqitshwe namuhla. Ukhetho lolu ngolokudinga amakhansili, umongameli kanye lamalunga edalela ephalamende. Abancintisayo njalo kulolu khetho ngumongameli Peter Mutharika, lo mnumzana Saulos Chilima yena okhala ngokuthi kulakho ukuba lokuqilibezela okukhulu. Abe Malawi Electoral Commission babike izolo ukuba isikhathi sokukhankasa sesiphelile. Unobhala jikelele webandla likaChilima ele United Transformation Movement unkosazana Patricia Kaliati uthi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho laloba nje iningi labancintisayo balelo bandla bebehlukuluzwa. Live talk lamuhla sikhangela ukonakala komnotho welizwe okuqhubekayo kambe kungalungisiswa njani. Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impi yokuqonga kwemithelo kwezokuthengiselana phakathi kwelemelika lele China ibikwa isiphazamisa umsebenzi wokuthengiselana lamazwe asezwekazile Europe. Amankampani wamazwe aseEurope abikwa esehlalela evalweni esesaba ukuba limpi ingaqhubeka ngalindlela ingatshengisa ukuthi izaphela kusikhatshana esifitshane esilandelayo sokuwadalela inkinga eziningi ekuthengiselaneni lele China, ikakhulu alezigodlo zawo kwele China. Kule ntatheli zindaba ezimbalwa ebeziqhatshwe inkampani yezindaba edumileyo kwele Russia eyeCommercent esezitshiye umsebenzi njengendlela yokutshengisela usekelo lwazo kuntatheli ezimbili ezibotshwe ngemva kokuloba udaba oluveza ukuba kungaba le nguquko kwinkokheli yedalela ephalamende. Abantu sebexwayise ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa yimililo ebaswayo ingaba ngenkuni amalahle kumbe ekagetsi ebezama ukukhudumala. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya emsebenzini ezindlini abantu bayakwanza ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiwe segcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyaxwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka imi izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater akube lomuntu omdala
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke loba kusendleleni loba ngekhaya ngoba ukutsha kukanengi lezinto ezichisayo zizinengi
ukutsha kungendlela ezichiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngkhaya emsebenzini ezindleleni abantu bayakwazi ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiwe segcekeni singavalwanga ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyaxwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka imi izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater
umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu ochileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe beche khona kufuna odokotela
Ngiyakwazi ukuthi ngekhaya silezinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esechile esukuthi ngama home remedies kodwa lokho asikukhuthazi ngoba ukutsha khona kulendawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu eche indawo encane kodwa indawo ezinjengama joint emphinjeni lapha nxa umuntu eche umphimbo amehlo loba nangaphansi ngapha siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lo uzalaliswa ngoba indawo lezi sisithi ngama special areas ukuze athole ukulatshwa okuqondileyo uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama antibiotics
Umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola.
Amabhenzi into ebulala abantu masinyane kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole. Ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale ngaba kuthi yiseptisimia ngolimi lwesibhedlela. Khona ukhana ukugcina sezibolile yikho ukugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle. Hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona. Kungabi yinto eliyigcina ngekhaya ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya.
Unkosikazi Sidumisile Songo, omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha, uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana.
Mina ngomunye engilesihlobo sami esatshayo wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo. Wathi esuka lapho eziko wasuka egijima. Manje lapho egijima isigqoko sasilokhe sibhebha ngamandla senelisa ukuthi simbambe. Samgiqa phansi samboza ngengubo eyayimanzi. Yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha. Saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla. Wenelisa ukuphola so ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinsikhathi sabe sesisaba uthi nxa uzafunakala o police report landlani kodwa hayi asukumeleni phezulu sihambeni sethola usizo esibhedlela usizo lukhona
abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa ingozi yokutsha loba betshiswe yini Bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ayike isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani asiboneni ebezihamba phambili. kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela isitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokusenzakala nsuku zonke. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.